Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weBrithani osegcizelela ukuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu $125 million ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBrithani amabili.
Kube kuyinto nje layo e-right footage ngisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Skala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu usele sibindi.
Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Upper News libika ukuba umthethwandaba waphezulu kweBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-Land Reform Program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la ahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela loludaba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa ngohulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelwano samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Sikala owebandla le-Triple C. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlazela ludaba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yes, sibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ngoFebruwari. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa ibail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo esebetshengisela but siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-P F ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane bebo-solidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyochasa umnumzana Sikala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwane kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengisela okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo but abantu kade bebalutshwane bebengakho baningi but kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho kwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu ngabesesabi ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephonga ukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumile amasosha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu so kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu yi-spare of the moment yokuthi kuphunga ukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basika bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chirezi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babonelwa ngurhulumente ngoba ikholera okuze ibe khona yisenzo sikarhulumente ngoze sisekukholera ukuthi kubula abantu sengamakholera izisukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala kukanti ikholera ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala urhulumente wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe okwesibili urhulumente wakithi vuma ukuthi into yakhe leyo kuthiwa yiZimbabwe National Water Authority zilwa yehluleka kudala siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe kuthi kuyimphumela yokwehluleka kwezilwa so nxa singabhlema singathini ikholera ibulela abantu asithi imizinga ibulele abantu ngoba izinga yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo ngokwehluleka lokhu wasebenzisa inyoka lokungena kwekholera ayiphendanga ukungena nje nenyoka lokuhlatha isipikiri
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqhutshwa njani
kule mthetho yelizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yeZimbabwe izinto ezinjengamanzi into okumele zehliselwe ezabelweni kususwe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera endaweni idwala ilizwe lezwelenje yebo kune yathi yebo kaqalisanga izinwa ngisanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvukuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvukuzane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho leyo yimvukuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona ikholera imemetheka igcwala ilizwe awehle amandla angene ezabelweni lolu dubo esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokho kuqhubeka kusidla kumemetheka ilizwe lonke ngakho ikosithi thina amandla kawehliselwe ezabelweni ama-local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azanzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenziwa lama-local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka kambe kunenkinga baresponde masinya futhi balula ukuthi abantu abahete akhawuntebhu lapho besehluleka
umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathabeleland institute for human rights ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli sixoxele wake waba ngusenetha umnumzana Khalipani Phukeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke waya kupha ileli gazi esibhedlela seBulawayo Central. Ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owestudio 7.
Ngizwele nemfakazi ngingela abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. That last time ngikhona besiyi-2 or 3. Which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time, hayi bengingedwa sibili, hayi beku empty.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame mfoka baba, akaphakame sibili ayo donate igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje, ubona lapho ku video, igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint imathebelelend yonke bedridge to Victoria Falls Plumtree Nyathi Lupane everywhere imathebelelend yonke kule pint eyi-1 eyami ngesi-2 so i-type O and i-type O iyadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani iyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe so uZulu akaye lapha akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo igazi elawazi liyodingwa mbani kusasa lingadingwa ngumzali wakho lingadingwa ngumntana wakho lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela ma kuzalwa abantwana iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi so liyadingeka nje igazi and igazi aliriplaceka alifani lamaphilisi thando muthi ukuthi kungenziwa somewhere igazi litholakala emuntwini so hayi ngiya
umnumzana Khalipani Phukeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo okwa manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokaza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe, kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezwe lakithi. Sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha yikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum 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 kuyashelela. Hayi siyezwa siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angikaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi. Lina likhipha indaba njengoba linjalo ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu. It's not a case ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa ama journalists are keeping things right. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo into nje balulekile ukuthi as long as likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo aliyabi lingafezi iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke elikwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lizela khipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshele ekhaleni. Ekhaleni hayi siyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni yiko kunamanga khona. Thank you very much baba.
Hayi siyabonga siyabonga Studio 7 siyabonga 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 ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zakuChabangu lezi labolo kuze sizaphumula ngendaba zakuChabangu.
Studio 7 Studio 7 livuka njani? Mina ngilesimanga lapha uChabangu lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha ICCC every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenza ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona angana awazi umsebenzi awe-CCC uhamba kanjani kahle kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqobani sithole ngiyosehleze wini okaChabangu. Dayi lo nqobani sithole sekungantu awumbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakho asiwe yikwegqwetha. I think leso wabhadala ubhadalwa izanu. Akusokukhanya kanye kanye asiwukhuluma kwegqwetha sokungekwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhi inkomo iyaphosisa mayithi izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo ezibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abanganathando nabo. Hayi ukuthi yike kwasha kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando. Upresident avotelwe.
Studio 7 salibona ndivuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJobu Sikhala mayephume ejele ukuthi uwela kweliphi icala. KwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala ekuleliyani side likaChamisa ku-racist. Kunabantu aba-racism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayo mayere benjani abamthandi uJobu Jobstara ngoba uJobstara umuntu esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi njani. UJobstara mayephuma ngeke awele kwe-SID likaChamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SID likaChamisa kule race system enkulu kakhulu. Kule nketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisilo shona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJobstara mayephuma very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welapha kweliphi icala kwelika Chawang noma kwelika Chamisa. Yabo
sanibonani, sanibonani Studio 7 igama uvusa umuzi mtakahade obhungane mthimkhulu. Ngicela ukwazi abantu bakithi bangicela qaphele into eziningi lezi ngisho umastendi la atadayiswa la kwamastendi adayiswa kungena into esihlonini kakhulu ngamastendi nakithi emathebelelend. Ake icaphele indaba le cela noma kuthenga kuthenga ntu bangapha emathebelelend awuthenga ntu esihlonini bathenga la mishonimele ngosishonini umuntu asiwakiwe uzohlala ngapho uhlala kanjani ingane yakho esigodlini ngasengisangiphi kushini uma kusaza sisobho sithwasini sishishonini le khona ngapha kithi emathebelelend angaze mbona umuntu wangapha emathebelelend esuyesiyakhala emashonimeland kanti unothushwa yenyiwe cela kanti sisicaphele abantu basemathebelelend sicaphelele indaba le
ngilele enkundleni into ezivuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano phefu kobulawayo kuphela nguChabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu basezimpabwe ebantu bakobulawayo izano phefu abayifuni bakuveza kudala lokhuyana bakuveza kudala njengoba nje libona sebeze basebenzisa uChabangu uChabangu la wasebenza lamakhodi njengoba ke sudilizile ke Chabangu okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu yiphi indlu yakhayo Chabangu kuna manje sibaleka lekhanda likaChamisa wawungasebenzise lakho Chabangu ikhanda elikhulu
sathibonani khona ngakho linjani hhayi mina ngikhuluma phansezimbabwe endaweni matweni no wehlupho ehlulayo lapha thina nje abantu abakhulile into zepensheni hhayi ipensheni yakudade uthoma ngamayo ipensheni ungazi izantu yepolitiki babe bekhuluma sozunze bekhuluma ngokuthi ipensheni bazikhulumele bona ezaba izimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulileyo manje lesimangali ukuthi manje abantu laba abakhulileyo abangatholile ukuthi sho ipensheni kumbe nqali ngakudingisisa lekubone ngikhulume laoba abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ncuntu amaayi ipensheni lalutho mangamabi inhlamba le
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJobstara ejele abantu bezizanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezizanu icala likaJobstara silazi ngelokuthi ungilunga le-3C njengoba i-3C sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntana nomuntu afele ejele esizinhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJobstara akusela 3C ayiyo ebotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu phefu itanasa isenza khona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana bezimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthuna i-3C ezandleni zabo uNelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi nxese abamkhulule uJobstara umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela yona 3C akusela lutho sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona
lawo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancitisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwe ngolwesibili esigabeni seNew Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxele olandela ezombusazwe weMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama Republican sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona uNikki lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma ngukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, kuyatshengisa ukuthi hayi ama Republican lalokhe bambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ichithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yinominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So masisiya ngehistory njalo sibona ukuthi hayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokusisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona abakumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke
ngecampaign yakhe labo hayi
I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-contest e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe, kodwa la kukhona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hayi usemuva kuka-Donald Trump. So sokungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hayi usenqotshiwe nguDonald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubungulezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele-Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele-Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusibanga siphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajazi Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onkomathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anje Cape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroupu yawo. Then kwalawo kungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengabo Zambia, oNamibia. Ibafana bafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia, yadliwa odwa. So kusesele kunzima oMozambique, kusesele kunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi izenza ngcono kakhulu kudla amathimu amaningi.
Akukhona amaqembu afana lawe Mozambique, Namibia, lamanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu na la siqathanisa le midlalo yekhaya?
Ya amaqembu anjengabo Namibia labo Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa Premier League, South Africa nakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje ukubona ukuthi azokuphumelela ukudlula kumele kuya next stage. Kodwa so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka
ezivuliwe ngoba sebethole ama players abathole exposure kwamanye amazwe lapha abadlala khona kuma Premier League kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia mayingawina umdlalo olandelayo ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0 ngathi yadla athi ayiMorocco asakwazi ube Algeria yadle iyamathima astrong kakhulu e-Africa la then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu so kuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuhle noma engadlula kunext stage but esilandelayo lesana emva kwalento abakuso lesi asizo kuba right amaqembu manje abafana azophuma ngilast stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina kwaphana iNamibia la noma engadlela phambili izophela khona phana iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje isandla.